Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ekuseni mhlaka 16 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje uMary Mubayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla lapho kuzathethwa icala aletheswayo elenkohlakalo. Ivanda le-MDC lithi ukuvunyelwa ngamapholisa ukuqhuba umhlangano walo we-rally izolo eMutare nesonto akukhombi ukuthi kuza kuba yinhlala yenza ngoba zimbengi impawu ezikhomba ukuthi kuzaba lukhuni phambili.
UPresident Nelson Chamisa uthele bephume ebantwini ukuthi akwazi ukuthi elakusasa elihle likhona njalo lokubazi ukuthi abantu bezimbabwe kufanele babambane kubona indaba yokuthi bazakhulula njani ilizwe labo.
Abalwela amalungelo oluntu bathi kufanele umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomunye wakhe we-ZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa ngokubhidlika komnotho welizwe ukwenzela ukuthi kube lesisombululo kulolu daba.
Kuhle kakhulu ukuthi amaZimbabweni ma-church ma-business sibe kubona kumgqoko ukuthi kumele kuxoxiswane, kodwa kule ngxoxo eyiyo engakaqalisi okumele yenzakale kumnumzana Chamisa lo-president. Laba abantu ababili yibo abasibambileyo njengesizwe ukuthi singayiphambili, kumele badlalisane phansi baxoxisane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Unkosikazi Mary Mubayiwa oyikolikhosikazi likamsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla lapho kuzathethwa icala aletheswayo elenkohlakalo. Unkosikazi Mubayiwa obotshwe kuthangi ngomgqibelo inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ubikwa wasebenzisa imali edlula isigidi esisodwa i-$1 million ngokungekho emthethweni njalo wazama ukuthi azichadise kumnumzana Chiwenga yena engalalwazi lalokhu ngesikhathi egula elalisiwe esibhedlela. Bobabili babikwa bebevele bengasahlali bonke. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uMnumzana John Makamure ugcizelele lolu daba kwingxoxo le-Studio 7 wengezelela ukuthi unkosikazi Mubayiwa uvalelwe esitokisini seRosville eHarare. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ivandla le-MDC lithi ukuvunyelwa ngamapholisa ukuqhuba umhlangano wabo we-rally izolo eMutare akukhombi ukuthi kuza kuba yinhlala yenza ngoba ziningi impawu ezikhomba ukuthi kuzaba lukhuni phambili. UMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli waleli bandla, usichasisela okuningi ngalolu daba kanye lokumqoka okuhlafunwe kulowo mhlangano.
Inhlangano izahlala ikhona kodwa siyakwazi vele ukuthi izanu yona isebenza ngokuthi iyavumela umhlangano owodwa phakathi kwelijumi isikhathi sonke isenzeka ukuthi abantu bacabanga ukuthi kayikabhani i-MDC iqiniso ngelokuthi sisebenza ngaphansi kokuthi ngasisavunyelwa ukwenza imihlangano engaqhubekisa ibandla lethu phela kufanele kwadala ukuthi enye imihlangano esiyenzayo imihlangano edingwa yi-constitution ye-party sekungasengasesekwanti kwenza njalo futhi ukuthi kahle kahle basivalela ngaphandle laba bantu
ye singathi yikho kumqoka okuphume kulo umhlangano kuyini okungabe kukhulunywe ngumkhokheli webandla le-MDC
upresident Nelson Chamisa uthele bephume ebantwini ukuthi akwazi ukuthi ekakusasa elihle likhona njalo lokubazisa ukuthi abantu beZimbabwe kufanele babambane bacubule indaba yokuthi bazakhulula njani ilizwe labo kusukela embusweni wabantu abafana lomnumzana uMnangagwa.
Abantu bona bawamukele njani lo mbiko njalo babuye ngobuningi babo?
Hayi, abantu bafike baba banengi nxa ngikhangele laphana khona izinsizethu ebezikhangele mhlawumbe sifike kuwo 30,000 singaphandle kwesikhathi sokhetho. Ngakho lokho kutshengisa ukuthi hayi abantu bayawamukela umsebenzi owenziwa ngu-President Nelson Chamisa njalo baqhubekela phambili besekela bawamukele njalo lo mbiko wokuthi kufuze afanele uzulukazi weZimbabwe asebenze gadalala ukuthi alungise elizwe lakhe.
Sesikhuluma ngokhetho sibonile ukuthi ibandla le-MDC linqotshwe kakubi ngelezanu PF kuTongogara Ward 6 laphana.
Yile kodwa phela fanele sicabange njalo ukuthi iTongogara Ward leyi ivele iward yezanu PF stronghold yezanu PF njengoba kuyi-by-election izanu isuke yafaka imali eningi kuloluyana khetho njalo abantu bethu sele kakhulu abantu bethu badala ukudibeka kakhulu kwabe sekusela bebalithwale kwakho isikhathi sokhetho olunjenge national election ngemva kokubona umsindo njalo lokuhlukumezwa kwabantu sike sabakwazi ukuthi uZulu uzazimela eceleni azame ukuthi angayivota kodwa sekwayisa abantu ukuthi baqhubeke besenza umsebenzi omkhulu kakhulu wokuvota nxa ukuthi kuke kwaba khona ukhetho.
Ibandla lakho lithi bekulokuqilibezela kulolu khetho, liyatshela yini inhlanganiso eqhuba ezokhetho ngalokho?
Yes, inhlanganiso eqhuba ezokhetho iyakwazi sifike sayitshela kaningi ukuthi kayikhangele izenzo zezanu-PF ezifana ne-vot buying ezifana ne-intimidation ukwethelwa kwabantu kodwa kukhanya kayikenzi lutho. Ngakho ngalokho uPresident Nelson Chamisa esemtale namhlanje uthe khona yena ngeke kuye kolunye ukhetho ngo-2023 xa ukuthi kungalungiswanga udaba lokuthi izac izimele yodwa.
Lo-ke umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC sixoxelaye esemutare. Ukusenjalo abalwela amalungelo oluntu bathi kufanele umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomunye wakhe weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa ngokubhidlika komnotho welizwe ukwenzela ukuthi kube lesisombululo kulolu daba. Umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Center for Public Policy umnumzana Mfundo Mlilo usichasisela ngokuqakatheka kwalezi nkulumo.
Kuhle kakhulu ukuthi amaZimbabweans abantu abaningi kumachurchi kumabhizinisi sebebona kumqoko ukuthi kumele kuxoxiswane kodwa kule ngxoxo eyiyo engakaqalisi ingxoxo yepolitiki ingxoxo esingathi yi-genuine dialogue okumele yenzakale kumnumzana Chamisa lo president laba abantu ababili yibo abasibambileyo njengesizwe ukuthi singayi phambili kumele bahlalisane phansi baxoxisane bangaxoxisana bazenze ukuthi ingxoxo lezi eziningi lezi zibe le ndlela yokuthi ziyebamba naphambili zenze ukuthi isizwe sethu sihambe siyephambili.
Kahle kahle laba bengaxoxisana kuyini okuzaguquka?
Ngingathola ukuthi umnumzana Chamisa wathola amavoti angafika 2.1 million xa sisebenzisa amanumbers esawaphiwa yi-ZAC. Yinamba enkulu kakhulu enkulu kakhulu. So kunabantu abaningi eZimbabwe abangabhilivi ukuthi uhulumende okhona nguhulumende wabantu. So la mabati la mababe tonsele muba. So njenge sizwe kumele ilizwe lonke litonsele sitonse ndawonye sitonse siya pambili. Sonke I 2.something million ekamnangagwa lekachanisa kumele sangane sitonse siya pambili. Bese kucreate kaloku esingathi national trust le national confidence ukuthi abaphandle kumele baqale babone thina sodwa sisebenza sisebenza sonke ukwenza ukuthi labo basebenze lathi. Xa thina sidonselana njengesizwe sithi wena ngorongo wena ngorongo kunzima ukuthi bona base-trust thina nxa njengamazimbabweni singasebenzi sonke. So ukusebenza kwethu sonke kumbe ngathi i-dialogue le emqoka ekachamisa lo mnangagwa yiyo eyenza ukuthi abantu abaphandle basithathe serious basibone njengabantu abafuna ukusebenza sonke. Yikho uzathola ukuthi nge-inclusive government kule mali eziningi izazingena kuhulumende ngoba kwakule belief bekungathi i-confidence yokubona ukuthi hayi izimbabwe ngoba amazimbabweni basebenza bonke badonselana ndawonye. Khonokho yikho kusibambileyo kuphela i-national confidence national trust yiyo enza ukuthi ilizwe lethu lingahambile phambili. Okunye lokho okuningi-ningi nje ngama-symptoms okuthi ngasixoxeni njengamazimbabweni silungisise ilizwe lethu
elikubonayo kodwa kathesi njengenhlanganiso kumnotho welizwe kuyini
kuvela khonapho esingathi ku-SI 142 ngumthetho owafaka nguhulumende owenza ukuthi ngathi i-trade kumbe ukusebenzisa ama-US dollars kungavunyelwa. Kodwa uzathola ukuthi umthetho lo usebenze kumele kube economy wide ukuthi wonke umuntu laye uhulumende kakumele angasebenzisa ama-US dollars. Kungaba lama pockets ukuthi kulabanye abangasebenzisayo kulabanye abangasebenzisiyo kwenza ukuthi kucreate kungathi ama pockets of the economy ukuthi kulabanye ababhenefithayo kulabanye abahlukumezayo. Uzathola ukuthi ama-salaries abantu kaba kantshintshi kusukela ngo-January kodwa intengo ilokhu iqhubeka ikhwela isiya phambili. Umuntu ebehola 1000 wayehola 1000 ngo-June amasizi ezikolo umuntu nami mina ubebhadala 4500 bond ngo-September kathesi kuthiwa umele abhadale 12800 kodwa mina yami isalari kayikakhweli. Uhulumende angafaka umthetho kumbe ngathi ama-policies enza ukuthi isalari yami igijimisane le-US dollar yikho kuzenza ukuthi into zihambe kuhle. Amadokotela okwenza ukuthi bangabe semsebenzini kathesi bathi uhulumende yenza ukuthi imali yethu ihambe nale US dollar kumbe ngathi le-interbank.
Kodwa sesikhangela abantu makhaza-ke.
Abantu nje makhaza bayahlupheka kakhulu ngoba imisebenzi kayikho. Ngakula amankampani kade saqhashaya abantu ngoba amankampani nawo gabala foreign currency gabakwanisa ukuthi imitshini eminingi ningade beyisebenzisa isebenzi. Uzathola ukuthi amankampani anjengabo Delta, amankampani anjengabo Swiftwest bayavala kathesi ngoba abala foreign currency ukuthi kule nto ezingabazithengayo phandle. Ngapha amavenda labo bayehluleka ukuthi bahambe bayethenga ngoba ngakula production. So into zonke abazithengayo bazithenga e-South Africa, kubo Botswana, kubo Mozambique, kubo Zambia. Ukuze bayethenga khona ngale bafuna i-foreign currency. I-foreign currency leyo ayikho. Ukuze i-foreign currency leyo ibe khona, uhulumende kumele ayenze lokhu kuthiwa yi-promoting production. Ngoba i-production yenza ukuthi sithenge igolide, sithenge i-tobacco, sithenge izinto eziningi-ningi ezenza ukuthi imali zibuye eZimbabwe. So abantu bayadingeka kakhulu ngoba i-fuel kathesi kayitholakali. Kule moto ezingafika 16,000 ezizabe zingena ngelanga zivele South Africa. So uhulumende uyabona ukuthi kule crisis enkulu engenayo ngoba kulabantu abaningi abazawuya elizweni, millions of people. Kodwa ngakabi le qhinga lokuthi i-fuel uzayithatha ngakho. Kathesi sengabuye kayitholakali. So singazama ukucabanga ukuthi mhla ka-24 udubo lwe-fuel luyabe lunganani. So kule nduwo eziningi-ningi kakhulu ezenza ukuthi abantu bathwale nzima eZimbabwe, siyabuyela khonaphana ukuthi uhulumende nxa e-serious ngokuthi alungisise izinto kumele aqalise nge-political dialogue. Okunye kokuningi-ningi kuzalandela khonapho kuzasebenza kuhle ngoba siyabe sesisebenzisana njengamazimbabwe siya phambili. Kathesi asimthembi uhulumende nxa ehlala phansi ekhuluma lathi asimthembi ngoba ingxoxo enkulu okumele ayenze kakaqalisi kuyena.
Lo mnumzana Mfundo Mlili, Mlilo Mqondisi wenhlanganiso yeCenter for Public Policy sixoxelayo eseHarare kodwa uMongameli Emmerson Mnangagwa kuhlezi esithi kufanele umnumzana nesengishamisa amanyane lamanye amabandla ezombusazwe anqotshwayo kukhetho akuPollard avele ephakathi kokukhulumisana lohulumende ngokulungisa okuhluphayo elizweni. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo yeChina yonke. phephandaba le The Chronicle elibiza ukuthi inhlanganiso ye Higher Life Foundation ithi isiyengezelele imali yokusebenzisa ukufundisa odokotela ababhalisela uhlelo le training fellowship oluzaqhutshwa okwenyanga eziyisithupha kusiya kwezilithumi lambili. Inhlanganiso le ithi izanikeza odokotela abazabuyela emsebenzini ngesikhathi abanye babo bekhalele umsebenzi omakhalekhukhwini imali yokugada imota zevaya kathathu ngelanga kanye lempahla zokusebenzisa esibhedlela. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Njaye basazi beStudio 7 mina ngikhalayeli izwe leZimbabwe leli kathesi ngilapha eSouth Africa asikazi leli zwe liyalunga nini izwe leZimbabwe leli bakithi. Ngabe mina kagwalola uyazama ukutshintsha izinto phela njengoba thesi sosayile yi-3 years ukuvote ngabe uyazama ukuguqula kulunga bakithi eZimbabwe sithwele zimele izwe leZimbabwe. Ngikhuluma njalo ze-South Africa kabalami ngiprofessor Zulu.
Mpangazita akuroni ukhuluma ngodaba luka Ndweni. Ubelieve Gawule ukhulume iqiniso akade ngacabanga ukuthi iqiniso abalikhulumayo eyizano ukuthi uNdweni kabamkhiphelanga okobukuthi kuzibulo bamkhiphele ukuthi sengene ezombangase njengoba bona kusukisela uGawule ngowayesezile besukisela izano ikuyo abe bengafuni enye inhlanganiso ekhuluma kube ngabo babe zitshele ukuthi izinduna zonke izikhothamathe zabo yikho uNdiweni ufele kubani usemele ukuthwakaza abela ngisizo kumele umsizi samthwakaze Gawule ngaphasa ngovumela kodwa mina ngokwami thina saleli lizwe ayikhona wena kade sancindezela asiyazi into sayeleli lizwe ngenxa abangani bakho laba bezakuphila basincindezelile. Abantu besiNdebele nxa ukuthi uqinise ukuthi uzivala khona abantu bakithi bayahlupheka ngani lenhlanganiso yakho yezimpilo. Yiyo into elayenza lagcoba uLokhuzeni uMike Moyo limgcoba lethi induna yabalozi thina siphuma emawawena asilanto othi angawarozi silabo kodwa limgcobile ngoba livele lifuna ukuqeda isizwe sikamthwakazi ngoba isizwe sikamthwakazi sikhokhelwa kuNdiweni. Induna zikamzika zezinkulu zolebhengula ngabakwaNdiweni ngabakofuyayo amagwegwe amaNdebele yithi esilelizwe lana mina engikhuluma yithi esilelizwe asingalelanga ukuthi sihlunguze ngendlela enje. Wena uzalwa emaNdebeleni uhulumende wakhona lowo onguye wabuya wazobulala abantu bekungekukhura kundi uhlongozelwa ngamathuna kwampasa amathuna akamnanga khona lawo kodwa kamkhole ukuthi isele imingaki iminyaka ukuthi lisazi ukuthi sinjani isazi ukuthi nxa sithi sibenzani sokusekuduza ukuthi lisazi akusakhatshana. Ngiyabonga
dalibonani kuStudio 7 igama lami Adolf Shaba. Siyabonga ngethubela isipha lona. Mina ngithanda ukukhuluma ngendaba engizwe ikhulunywa yokuthi iZimbra ifuna ukubhadalisa iCape United ngedonation yebhasi abayithengela uNyasha Musheke. Kulihlazo elikhulu ngoba izinto ezizwa zingamadonation zizophakamisa izwe lethu ngoba njengayo iCape United ibingelayo leyo bhasi manje sithengele ibhasi bona bathi ibhadale iduty. Angazi nalabo bantu abafaka imithetho abayenza imithetho yezwe ukuthi bayenza kanjani into yedonation bethi ifuna ukuthi ibhadale iduty okugcina kuseza labafisa ukudonata something for ukuphakamisa izwe njengoba ivele yona igovernment ivele izehlulekele engakwazi ukwenzela lutho abantu befaka imithetho efana naleyo kwenza abanye abantu bephine besondele emuva. La last time ke ngezwa kukhulunywa ngama-wheelchair edonethiwe bafisa bafuna ukubhadalisa izinto ezifana nalezo okutshengisa ukuthi vele abalasifiso sokubona izwe liphakama abantu iy'mpilo zabantu zitshintsha ngoba le nto ayilandi omunye umuntu ilandi ukuzotshintsha izimpilo zabanye abantu kwenzela ukuthi impilo zibe ngcono.
Why abantu bezonda umuntu oleqiniso all the time? Why sithanda abantu abalamanga? Ubaba uNdweni kuyini amuwonele khona uGawule wehlule khona ukuthi kukhulunywe lwakhulu umhlangano waze waphela. So uzithi ungubani yena khona lapho lapha khona? Isole imele iqiniso lawe. Thina siyamsupporta siyamthanda ngoba umele iqiniso. Umele abantu isizwe sakithi.
Linjani basakazi beStudio 7 kanye labalaleli wakhuluma ngubani lenkomo lapha elifana mina ngithanda ukuthi ngifake umbono ngale ndaba kaNdiweni le umhlanga yamangwe lo ukuthi wasexoxwa ngukhulumende ukuthi kanti uhulumende yena ngaso sonke isikhathi kuze kunqwa kulomuntu ophikisana naye ngokombono asuke esekwenza icala lokho ngukhulumende bani uhulumende uzathi nxa abantu bezama ukuthi baphakame bakhulume izisolo zabo yena abe ngukhulumende obaphakamisela ikhanda njengenyoka kwenziwa kuyini sithanda njalo ukuthi sibonge laba abasebenzela isikhwama sokuthi kusekele induna yakithi sithi hhayi thina nxa induna kuthi ixotshiwe emaphepheni ngale kuhulumende thina yinduna yethu ngokwesiko lesintu thina sizoyisekela induna yethu yinduna yethu siyayazi lokho kwakibo kamnankagwa lokho ngokwabo lokho thina induna yethu yinduna ngithi esindebeleni yinduna ulonke siyamiswa njengenduna bamxoshe khona le Harare thina ngapha esintwini entaba zinduna emathebheleni yonke siyazi ukuthi indiweni yinduna so sike ukuthi uhulumende akasitshele ukuthi kathi kwenziwa yini ukuthi abantu abaphakama izinduna nxa ziphakama zikhulumela abantu bakibo kwenziwa kuyini ukuthi azigongothe ikakhulu lezi zesindebeleni ngiyabonga msakazi
mina ngikhala ngabogogo labokhulu labo ukuthi kathi basahlaleleni esitulweni bona sebehlulekile abanika abanye abatsha labo bavuse sibone ukuthi bazayenza njani
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 lingakhohlwa njalo ukuthi siya live stream akukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele njalo sikhuluma nje bakhona abasilandelayo lapha kukhasi lethu le-Facebook silo Amarochuku ifuna nyachuku ukuthi livuka njani msakazi uMusa Mazibuko layo uyasivukisa uthi ubukele se-Randburg eMzansi umpande yamadoda amathema uthi linjani basakazi lo Luke Sims sibanyoni laye uyasibingelela ubanele nkomo uthi induna zakomthwakazi kazifunwa kwele Zimbabwe ikuvi okwenziwa ngohulumeni njalo unkululeko uthi yena livuka njani basakazi mina ngililalele kodwa ngilombuzo lingabasakazi besindebeleni ukukhomba ukuthi lisakazela thina phela amaNdebele isimanga sile zinqushunqushu ezithandele isizwe semaNdebeleni kodwa alisakazi ngakho lisisakazela into zeHarare kumbe ngoba kungumsakazo esiwuthembileyo pho thina kwele mthakazi sizosakazelwa ngubani yazi uzwa ugcina uphatheka kabi ma uvula indaba ekuseni uzwe lisixoxela ngabochamisa labomnankagwa kodwa okwangakini alisakazi ngakho ngiyaxolisa kubalaleli ukuthutsha nje igama ngingunkululeko mathe odabuka elupane okhulumayo hayi ngumakhelwane wami inkululeko mina ke nidabuka enkayi usimon ndlovu uthi livuka njani nginibuka ngisekrista emzansi ye lapho ukuthi ke siphendule ubhuti inkululeko indaba ziya ngokuya ukuthi kuyini okusegudwini ngakho ke siyasakaza zonke lanxa zisenzakala ingqe ngaphi kwelizwe ngoba singasakaza ezenzakala esigabeni semathebelelendi kodwa zikhona ezinye ezenzakala eHarare ezithintayo labo abantu bemathebelelendi ikho kulokuthiwa ngama-community radio station lama-community newspapers ababhala khonokho nje okwenzakala la thina sikhangela national njalo nxa ulalelisisa siyake sizitshoni lazo-ke ezakomthwakazi kusiya ngokuya ukuthi kwenzakalani silalele inhlelo zethu zonke uzabona ukuthi ikuyini engikutshoyo Yesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Ubuchone abantu abalithumi lasithupha kulandela ivolcano eWhite Island eNew Zealand njalo abakade bedingisisa imizimba yabantu kulesi sihlenge balokhu bengakatholi eyabantu ababili abalokhu bengabonakali njalo bacatshangelwa ukuthi bakhutshulwe baya elwandle oliduzane laleyo ndawo. Namuhla ke kweziphathelane lo kwenzakala eMelika sikhuluma lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leIndianapolis umnomzana Mandla Mkhwananzi yena osichasisela ngekwenzakala ekhaya ekuqathanisa lempilo yalapha eMelika.
Isophelotsana ekhaya ngathongenziwa ukuthi kube lohulumende othembakeleyo, uhulumende olalelayo abantu. Zonke lezi zinto siqalisele ukuthini uhulumende kala ngakuzwisisa ukuphenywa ngabantu. So ungakhaya lapha esibhedlela, kasakwela sibhedlela singabayele ukuthiyana ukuthi vele lanxa usiya esibhedlela kuyabe uhambisa umuntu njeemdolweni wathiwa isibhedlela andoba. So akukunenge ngoba nanka ama-fuel prizes, ama-prizes okudla.
Abahlala lapha eMelika kukhona okuningi abangakwenza yini ukuthi impilo yezihlobo ekhaya ibe ngcono, kumbe ukwethesa abantu abakudiaspora umthwalo onzima njengoba labo kumele beyisebenzele imali yabo.
Ngiyombuzo osebeli wona lo sonke sizibuza wona ukuthi singenzani ukuncedisa ekhaya ngendlela ezincane lezinkulu. Kodwa ithola ukuthi njengoba kathesi sokufana nthi kulinywe lekhisimo sikhonapha next week abantwana baya esikolo, izinto zonke lezi zilayinile ukuthi lapho khonapha ediaspora ayisibo wonke abakwanisayo. Ngoba la uyabe nemuli lapha ubhadala amarenti njengoba kuqanda sowamabhili akhwelile njani akhwela kuba phezulu. So siphakathi laphakathi kokunzima ukuthi abazali lezihlobo ezingale singabanceda njani.
Ungathi imisebenzi lapha itholakala lula nje emntwini makhazi ovele eZimbabwe kumbe kungcono kwamanye amazwe?
Abanje imisebenzi iyatholakala sizile obviously kule ndaba le amaphepha nxa uyekhamba umuntu amaphepha akhe alongile ina. Kodwa ke siyazi ukuthi bakhona ababengakenelisi ngenxa yezizathu eziningi ukuthi amaphepha alonge, kodwa ngaphandle kwalokho hayi imisebenzi iyatholakala.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sixoxela ye-SA-Indianapolis khonapha eMelika.
Kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edukukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukaresinyama
idamu elikhulu elikwakuyisiwale. Thinaphi nedamu elisephezu
idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Ngesizwe-ke inzwisa yomculo ka-Ntinduna owaziwa ngokuthi nguZim Splash ngenxa yomculo wakhe. Igama lokuzalwa-ke nguNdumiso Moyo ocila ese-South Africa kodwa ikhulele eKhanyandavo eLupane. Wafunda leTsholotsho. Siqhunisa umculo wakhe othi December, nanko phela isisondela ikhisimusi. Sisafa umculo ka-Ntinduna ke singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UMary Mubayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, kodwa abakade bengasahlali bonke, ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla lapho kuzathethwa icala aletheswayo elenkohlakalo. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Sibonga njalo labo abebesilandela kukhasi lethu leFacebook lo Loyisi Ndlovu laye usixhasile lapha besingambonanga kuqala. Olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC. Kala ngeko mande sekona ei.